inweti dokoro lo sikristu bathaze isimo sokondana kumakhefu mabili la njengesimanga esikhulu njalo kulo mutsho kuzulu weZimbabwe. Enye yalezi nweti kungudr Lamiel Phiri ochasisa kabanzi nakunanzelelayo ngalokhu kuqondana kwamakhefu lonyaka.
Jesus Christ sacrificed himself on the cross.
UJesu wazinikela esiphambanweni ukuthi mina lawe sithole usindiso, sivuselele ubudlelwane bethu loNkulunkulu bubuyele esimeni sabo sakuqala. Kumele sazi ukuba lozibuze lo esimthakazelelayo lamuhla kabuyanga nje kalula walethwa yikuzinikela kulokuhambelanayo okukhona kulezi zehlakalo zombili. Thina njengesizwe kumele sijulise ingqondo sizibuze ngokuba kungani labo abazinikela impilo zabo ukukhulula leli lizwe balahlekelwa imiphefumulo yabo bekwenza lokho. Siqale ke ukuqakathekisa lokho okwabenza abazinikela ekuthini balahlekelwe impilo zabo. Ngokufanayo lathi thina abaphila kulo mhlaba uJesu wasifela sonke, sekumele lathi sizibuze ukuba kungani uJesu wafela esiphambanweni.
Kodwa umfundisi Clement Zenda okhokhela inhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe uphambana nabanye ethi akutsho lutho oqondana kwala makhefu.
Ukuthi kuhlangane le-holiday ye-independence lapha eZimbabwe hayi ayisikho kuhlela komuntu, kodwa-ke ikuwelana kwezinto nje esingathi-ke yi-coincidence ngesilungu. Into nje edanisayo yikuthi sithakazelela i-Easter ngesikhathi indlala, ukukhwela kwezinto, ukudla kubhadlile elizweni, abantu-ke bayahlupheka ubuya ngabunengi ngendaba yokuthi-ke ukudla kuyadula, izinto ziyadula, i-transport amabhasi ayadula, abantu abalamali. Yinto esidanisayo nje ukuthi-ke i-Easter yethu isispoilwe yikhonokho ukuthi-ke ilizwe lethu alimanga kakuhle.
Unobhala jikelele webandla le-Church of Central Africa Presbyterian CCAP umfundisi King Star Chipata uthi iningi labantu eZimbabwe selalahla ithemba ngenxa yesimo somnotho.
We need to commemorate because it's a situation where we remember, yes, the suffering, but through that we also we don't remain on that.
Kumele siluthakazelele lolu suku ngoba luyisikhumbuzo sokudubeka okwaba khona, nasikhathi sinye singaze sabe silokhu silukhumbula lolu dubo esikilo. UNkulunkulu uhlezi engokhokhela kikho konke. Langesikhathi uJesu Kristu ephakathi kokudubeka eseGetsemane wayekhathazekile, yebo, kodwa lokho akusho ukuba uNkulunkulu wayesamfelathele. Hathi uNkulunkulu wathumela iingelosi zakhe ezamkhuthazayo ukuba anelise ukuwufeza umsebenzi ayengawo.
Unkosikazi Primrose Bison Mandenge okhonza i-CCAP emzini weRugare uthi ubudlelwano obukhona phakathi kwala makhefu yikuchitheka kwegazi lanxa izizathu zisehlukana.
UJesu wafela mina lawe ukuze singathabi ngendlela engayisiyo ngesikhathi sePhasika. Kumele sikhumbule ukuzinikela kwakhe lathi sinikele izimpilo zethu kuJesu Kristu. Asosikhathi sokwenza izinto ezingathabisi uNkulunkulu. Asosikhathi sokwenza izinto zomhlaba. Ukuhlangana kwePhasika le-Independence kuqakathekile kithi kulonyaka ngoba kuyasikhumbuza imibuzo le. Umbuzo wokuqala, kungani amaqhawe asifela? Umbuzo wesibili, kungani uJesu wasifela?
Kwele Zimbabwe ikhefu lePhasika liqakathekile kakhulu empilweni yomKristu njengoba kulibizwe elinesilinganiso esikhulu samakholwa esiKristu ngoba luyisikhumbuzo sokubethelwa esiphambanweni kwendodana kaThixo ifela ukuze abakholwa kuJesu bathole indlela yokusindiswa ngayo besengwa lokuthethelelwa izono zabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.